Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 26 kuzivandlela 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili umthethwandaba wenomination court namuhla uza kwamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho Abe Citizens Coalition for Change abayisithupha abaxotshwa ePhalamende leli bandla liswa yi-MDC Alliance abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu bamukela isimemezelo seZimbabwe Electoral Commission esokuthi sebebuyela ePhalamende kulandelwa isinqumo somthethwandaba Ugatsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amabili 235 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula inkulungwane ezintathu 3513 kuthi abahlatshwe eyesibili labo baphose babe linani elifanayo 3277 abahlatshwe eyesithathu bangu 2815 Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bedlula kancane inkulungwane eziyisishiyangalombili 8,102. Umthethwandaba wenomination court uzahlala endaweni ezitshiyeneyo namuhla usamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngombimbitho. Ukhetho lolungo lokugcwalisa izikhala ezingamachumi amabili lambili ePhalamende kanye lezedlula ikhulu kumakhansili kulandela ukubhubha kwababeziphethe lokuxotshwa kwamalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa LMDC Alliance eselibizwa ngokuthi iCitizens Coalition for Change. IZimbabwe Electoral Commission yazise izolo ukuthi ukhetho lwePhalamende aluseyi kwenziwa esigabeni eziyisithupha ezibalisa iPhumula, Nkulumane, Kambuzuma, Mbizo, Mutasa South leHarare East ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba ababe kulesi sikhundla abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu baxotshwa ngaphandle komthetho. Le komishini ithi ababhalisayo namuhla kumele baye emithethwandaba yabomantshi lasemahofisini amakhansili lapho okuzabe kuleziphathamandla ze-nomination court. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Inhlanganiso yezekhi ikhiphile imibiko yokuthi kuyini okudingakalayo ukuthi umuntu nxa efuna ukuncintisa kulolu khetho lukhona lokamhlaka 26 Mbimbitho ukuze abhalise kunomination court. Esilethemba ukubana labo abazimisele ukuthi ba compete kumbe bancintise kulolu khetho bazitholile izinto ezifunakalayo ukuthi babe lazo ukuze bazobhalisa. Kodwa ke esingakutsho ukuthi uZulu jikelele gakwazi ukuthi kade vele kuyini okufunakalayo ukuthi umuntu azabhalise ukuthi ancintise kunomination court. Esingakukhuthaza izekhi ukuthi nxa befaka imbiko yabo yebo ikhona ku social media platforms kubo Twitter kubo Facebook kodwa abantu abaningi sokusithi ngabe bakhona abaphuma la kuma radio bememezela ukwenzela ukuthi laba abangabe belesifiso kodwa bengafinyeleli enkundleni zokuxhumana labo babekwazi ukuthi kuyini okungabe kudingakala. Ukhona umunye umuntu ongabe phansi khona le gcawona genetology, ephansi khona le mthoniselwe dlawa, ephansi khona le ekezi kumbe egogwe ongafinyeleliyo oTwitter laba labo Facebook. Kodwa ke nxa kule misakazo efinyelela khona ngale kunganceda kakhulu ukuthi abantu bahlale bekwazi ukuthi hayi nxa sifuna ukuparticipate ukuthi lawo be ingcenye yalabo abazavotelwa inomination court ikhangela ukuthi ube lalokhu belama announcements imbiko yabi isakazwa ngemva kwesikhathi esithile nje masinyane abantu babe bekwazi. Kodwa ke kade uzafica ukuthi songazanthu into yakho ni elitist yalabana abantu abaqavileyo abantu abalezinto zabo abangena kubo Twitter abangena kubo Facebook lawo zinye inkundla zokuxhumana yebo bangagcina belolwazi lama newspaper siyakwazi ukuthi emaphandleni ama newspaper kafiki so songantwa into yabantu bemadorobheni lalaba abahlala lapha okule internet khona so lo muntu yabekhatshana nalapho kuba nzima ukuthi afinyelele lolo lwazi.
Kodwa sengathi inhlanganiso yeZAC elilungiselele kuhle yini ukhetho lolo olama by elections labantu balulindele ngabomvu.
Masithi siyananzelela ukuthi iningi labantu alenelisanga ukuthi libhalise ukuvota. Singeke sitsho ke ukuthi uhlelo luphethwe kuhle ngoba ukhona omunye umuntu ongabe efisa ukuthi ayevota kuwona lama by-elections ngoba siyakwazi ukuthi kwathi kuproclaim ama proclamation dates abe khona ngesikhathi esifanele ukwedlula nje. Ende ngaleso sikhathi ungananzelela abantu abaningi bebesehluleka ukuthi bathathe izithupha zokuthi bayibhalisa ukuvota. So ngaleyo ndlela bakhona abantu abazasala bevayeleke ngaphandle ngoba ngamele ngavela khuluma amalanga ukuthi ukhetho luzaba nini. Laba abantu abayebengakabhalisi lanxa ngazi bayibhalisa ukuthi bafuna ukuvota abasoze benelisa ukuthi bavote kolama by-elections labuyayo. Khonokana ke thina kithi sesikubona njengendlela yokusohle kwavinjelwa abanye abantu ngaphandle. Sibeze sikhangela ukuthi kuvele kulohlupho lokuthatha ama-IDs eZimbabwe. Baningi abantwana abafisa ukuthi babhalise kodwa ngenxa yokuthi abalama-IDs khonokana sokusenza ukuthi iprocess yonke ingasahambi kuhle ngenxa yokuthi lanxa umuntu lesifiso sokuthi ayibhalise ukuthi abe ingxenye yalolu khetho aphatheke kulolu khetho olubuyayo luka 26 Mbimbitho ngaseyikwenelisa ngenxa yokuthi kalaso leso sithupha. Njalo ngendlela esikuzwayo nje nxa sibala amanye izipepa lanxa sibukele ama-TV amanye leminye imisakazo uyafica ukuthi amanye amabandla kukhanya avunyelwa ukuthi abuthane kulamanye avunyelwayo. So khonokhana konke kwenza ukuthi ukhetho abantu balubone ngazani kuthiwa lufeva ezinye inhlangothi kaziphathekanga.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo abebandla likaJamisa ele Citizens Coalition for Change abayisithupha asebebuyela ePhalamende ngemva kokuba iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi akuseyikwenziwa ama-by-elections ezigabeni zabo. Bathi lanxa kubazwisa ubuhlungu ukuthi baxotshwa ngaphandle komthetho bayathokoza ngokubuyela ezikhundleni zabo. Sixoxele omunye wabo omela inkulumane umnumzana kucacaphulu.
Siyajabula nxa sisizwa kuthiwa ama-judgment enkantolo aselandelwa. Uzakhumbula ukuthi i-judgment esayithola kudala i-judgment yesithathu uSpeaker weParliament elokuza esana ukwamukela izinqumo zekhona bonke labo zethu besana ukwamukela isinqumo sekhothi. So cabanga ukuthi kungcono sile sitheste sibone ukuthi uhulumende lo angaze ayefika ngathi esala ukuthiyena amukele isinqumo sekhothi. So yinto esijabulisayo. Kodwa-ke ukujabula kwami ngibona ngazane akungeke kwedlule ukujabula kwami ngesehlakalo sokubana iparty NPC Alliance, ekhokelwa ngumnumzana uNelson Jamisa, ngalesi sikhathi isilontshile i-Citizens Coalition for Change. That's the big thing. In fact, I'm almost a bit disappointed with by-election. After winning a by-election under this new and exciting banner, it's a smaller test.
Abanye laba abazancintisa kuma-by-elections ibe mele ibandla lena elitsha okhuluma ngalo i-CCC ubona benqoba?
Bazanqoba ngempela ngoba angithi ngabantu ababevotelwe ngama-citizens, bevotelwe ngama-constituents, bevotelwe ngabantu. Abantu labo kuyabacaphula kakhulu nxa bebona ukuthi abantu ababavoteleyo bayaxoshwa ephalamenti ngendlela eziphansi. Njalo bexotshelwa ukukhuluma izinto abazijunywe ngabantu ukuthi bazikhulume. Ungakhohlwa ukuthi into esayixotshelwayo baxotshelwa ukuthi sasikhuluma ukuthi uhulumende kaMnangagwa watshontsha i-election. Sisithi uhulumende kaMnangagwa awenzi lutho nge-corruption. Sisithi uMnangagwa kasoze simmele, simsukumele. Nxa engalungisanga iindaba ze-corruption njalo nxa engakhulumanga noNelson Jamisa lo amjontshela i-election, izinto esasizijunywe ngabantu ukuthi sizikhulume. So abantu bazakujabulela ukuthi sangena ephalamende safika sabalwela bazasivotela ngendlela ephezulu.
Asisoze sibone amalunga enu ephalamende njenge-CCC selidudulwa njalo nguMonzora ephalamende na?
UMonzora uzadutshulwa njalo amalunga e-CCC ngoba phela i-CCC angithi yipati entsha engelani noMonzora. Sekuthi uMonzora uphaka nomuntu otholakale etshontsha amalenga kwasekuthi uyadlala isihlahlasonke. Ubaba uChamisa uthi yena ufuna ukukhuluma ngezinto zabantu bezimbabwe, afuna ukuthona edibeta exotshana nabantu ababangamabizo. Yikho-ke kungene i-CCC ukuthi sikhulumeni ngezinto zabantu bezimbabwe, asisafuni i-fetus leyo ekathi khona amadlwane lawa kade senziwa.
Umnumzana kucaca Phulu ngumeli wenkulumane edalela ephalamende njalo ulilunga le-Citizens Coalition for Change. Uhlangothi lwe-United Nations olukhangelane lezamalungelo olwe-UN Human Rights Council namuhla luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi eleZimbabwe liqhubeka lihlukuluza uzulu, kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Umhlangano lo uzaqhutshwa ngenhlelo zabomabonakude njalo umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi nguye ozakhuluma emele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abenhlanganiso ezizimeleyo labo bazaphiwa ithuba. I-United Nations isike yaqhuba imihlangano efanayo ngeZimbabwe ngo-2011 kanye laku-2016. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lamukelwe ngenjabulo ngabanengi abaselizweni kanye labaphandle, bona abathi inkokheli yaphuza ukuguqula ibizo ngoba elithi MDC Alliance beselonakele. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyabonga kakhulu Mahlabezulu, namhlanje sitshone sitshayela amahlombe abantu besibonga besenza imicimbi yonke, abanye besikhulekela, abanye betshaya amafoni bengena kuFacebook. Sitshone siphendula umhlaba wonke yonke yikho ke njengoba melisi iparty yenu isikhulumise party yenu iCitizen Coalition for Change CCC siyabonga ngokanje kukhanya ngani umsebenzi ede abantu bewenza ede bejabula ikhomba ngangaphakathi bathi zinhle izindaba abazithwele izolo ku President Chamisa lapho otshengisa imfumba edidingwa ngabantu isikhathi esiningi.
Akhona yini amanye amabandla ezombusazwe alichayele ihlombe?
Siyabonga ngoba kulamanye amabandla labo abasichayela amahlombe noma ede singahambelani la. Sifuna ukukhombisa njalo ukutshengisa ukuthi ngitsho labanye abasebenza lomonzora sebesichayela ifoni besithi bafuna ukuxoxisana lathi ukuthi babuye ekhaya. Asilanhloni thina sithi sivele CCC ngiyama citizens ubaba uthwakirayo wasitshela isiga okuthiwa yi-big tent umhlangano ongenwa ngaphansi kwesihlahla noma isonto i-church engenwa ngaphansi kwesihlahla vela igcwali yikho ke bonke laba ababona ukuthi ede belahlekile bengwe ngumonzora hayi buyanini ekhaya indawo yenu ikhona njengoba safundisa ukuthi umuntu engaphenda engaphenduka uThixo uyamthethelela thina sithi iCCC Citizens Coalition for Change ngeyomuntu wonke ngekaZulu yikho ke mahlabe Zulu sithi chayela izandla sizuze izincwadi ezimoyeni ezivela eUnited States eAmerica eEurope all over the world sithi bayethe Chamisa bayethe Citizens for Change bayethe Zulu weZimbabwe lithathe amanyathelo amahle okwenzela ukuthi sinqobe ngo 26 March sihle sitshengisele ukuthi u 2023 vele sesikhwameni hatshi ibandla lenu asifuni ukuhoza abantu bonke ababona iqiniso ababuye sizakhuluma labo sisebenze sonke ngoba lo msebenzi mkhulu siyabonga mahlabe Zulu
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi ayanda amacala okubulala esigabeni seMathebeleland South. iNews Day yona ithi abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeNational Prosecuting Authority bajikelane inyoka ephilayo izolo besolana phezu kokwehluleka ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Sanibonani nani nonke mthwakazi omuhle wesizwe sakithi sakwaNdebele. Hayi lami emsakazini ngithi ngibeke uvo lwami kulokho kwenzakala ezweni lakithi lapho esizalwa khona eZimbabwe. Ibuhlungu into omsakazi yenzakala kuleli lizwe lakithi ikakhulu kithi thina ngale ngasemaNdebeleni ngoba asilamisebenzi kunjalo nje obaba bethu abazange bafunda nathi abakwazanga ukusifundisa ngoba sizalwe bengenalutho kodwa ke kwabangcono ngoba sabalekela kuleli lase South Africa ukuba sithole imisebenzi khona lokho kuncane nje ukuthi sikwazi ukuziphilisa thina nemuli zethu ngoba singacatshangelwa kungekho esikwenzelayo for ukuphila. Manje mase sibuyele emakhaya msakazi into esiyenziwayo emgaqweni lapha sithathelwa konke imali yonke iyaphela lapha ezindleleni angazi mhlawumbe vele kasikafunakali kuleli yalizwe kodwa ke ekugcineni into engiyibona kuzokwenzakala kuzoba buhlungu kakhulu mase kusuka lapho ke kube sekuthiwa kusasa asilunganga futhi.
Alaleli sanibonani lonke linjani basakazi sanibonani lonke linjani siyalibonga sikala sikulalela izindaba esethulayo zona ezinhle kakhulu ezenza umuntu azi ukuthi emhlabeni kuphilwa njani kumbe sihleli njani. Ngike mbekele umbono, uyabona ukuthi abantu beZimbabwe sehlulwa into eyodwa. Abantu abakhulele esintwini bayakwathi kuyaphekwa into okuthiwa lilima. Ilima ikuhlanganela entweni eyodwa kwabantu abaningi. Lathi ngasi nje nxa kuwukuthi kulento esiyisole elizweni lethu esifuna ukuthi isuke, ngani siyabuya sonke sibe nelilima sizohanqa sindawonye sibambene, singayiqeda sesisuka lapho sesibuyela emzini yethu sesi-1-1. Bazali, into zabomunzora lezi ngezokudlala nje ngengqondo zabantu. Njengoba umunzora umuntu ozidlalelayo, andiyamuzwa ukuthi uyi-2-in-1 ubambe MDCT wabambe MDC Alliance uzobe uyi-witness Dube. Nyangizwe besola obelieve gawula, obelieve gawula emibarayithi kababambanga ndawo zonke. Bazimele mpo kuzanu PF labochuma, bazimele mpo kuzanu PF abachethi. Kulabo bona o-witness Dube lo Munzora abaphonga udayivethi umuntu eyele eyele ubizwa ngaliphi bizo shiwe ephathini kube lamanik kalibonti kudlala ngengqondo zabantu.
Linjani lonke wasakazi, ngithi ngegama likaJesu Kristu aliphile. Sibonga uNkulunkulu kulolu bhubhane lwe-corona, hayi uyasiphephisa ke uNkulunkulu. Ngilikhuthaza ke bonke zakhamizi bona sigqoke namamaski. Mina-ke ngibizwa uNgwenya, uChristu Ngwenya, ubaba kaMangwe eChivila. Ngizalwa eBhinga, isiqintini saseChivila. Ngithi-ke lonke maChivila amahle salibonani. Linjani-ke mendikabothu lokolokolokolokolokolo neza olindibambide kunyika yeBotswana. Ndiyenda kumujuzi yamonse nimole kuChivila, ndatileza abandime ketuma emoya usalala kuthi abantu mandinye kulezi yonse nzimu yanda kuchita nzimu jata amaboko ena leza atubwaske eke musumbirizia FS janegana kule Mateo chapter 6 verse 33 ati andule busikwa Jehova nsansi ziyonse ziyotutobe. So nke lumba futi ichindi silimbule chingibonga isikhathi esinjenga lesi sokuthumeza ke i-voice record kumsakazo omkhulu, umsakazo omkalakati. Yathi mupone monse uChivila, abandizi bonse mupone muzinene mwamjesu. Aime. Siyabonga abathandekayo, inkosi ibe lani iligcine lapho elikhona khona lonke.
Hey, sanibonani kustudio 7. Uyazi ngikhuluma noginqintshe lapha. Bengithi ngithande ukuchasisela abantu ngomakhuphe. Abantu indaba kamakhuphe kabayizwisisi ngoba vele bona sebesebenzisa inzondo, naye ukuthi ke mhlawumbe sebadla uluju olwavelela esishoneni lahle lwavelela bavala amehlo kabasabona ukuthi libavala amadlebe. Umakhuphe akazanga aphume emgwaqweni, njalo umakhuphe yi-founder of MDCT. Lamanje lokhu ye-MDCT bayeba uMunzora umuntu otatazela ngezinto zonke lezi, kona manje ube seyi-MDCT usephumile useyi-MDC Alliance. Kahle kahle ufunayo thina vele uMunzora engabuye ethi uzokhampeni plan kasifuni la kumbona, kasifuni uChamisa uyenze kahle watshintsha ligama, sizabona ukuthi uzathi uyi-MDC Alliance eselandela abantu. Usemiyeda nje esithubeni uyatshintsha futhi uzojika abuye ethi uMDC. Angazi impela abantu bakithi phela ngoba kuthiwa kasiboni ngasolinye, njalo angiye siye nganxanye singemanzi. Kodwa-ke ngempela futhi akuvelwa kanye kungemadlebe embongozi. Kodwa ke nivula amehlo libone ngempela inkungu eqhamuka khona ngapha eMpumalanga ukuthi ingakanani. Abantu laba kabasithandi ngempela, siyasetshenziswa nje thina. Ake nize angisho ukuthi support amakhupha, hayi ningamsupport abangafuni. Thina simfuna sizamsupport, kodwa hlukanani nokumthukela ubala into engekho. Njalo makhupha le support uMunzora wento babili lo witness Dubak bebathathu lo mngani wabo lokuthi uthe ungakwakhumala ngazi. Ngiyabonga abantu bakithi. Angisho ukuthi mina ngumakhupha, kodwa-ke ngithi hayi MRP kuzoba phambili mfana kithi, silawe sikusekele.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulabantu abatshengisele ezitaladeni zakwele Burkina Faso izolo besekela ibutho ngemva kokugenqula uhulumente. Umsakazo munye uthi indlamanzi zakwele Uganda zijabule zaqolotsha izolo phezu kokuvulwa kwamabhawa wona abesele minyaka emibili efaliwe ngenxa ye-COVID-19. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi akula mabutho elizwe lakhe kumbe awe NATO azathunyelwa elizweni le-Ukraine, lona elibikwa lilakho ukuhlaselwa ngele-Russia. UBiden wethule amazwi la izolo ngemva kokuba ibutho leMelika lazise ngomvulo ukuthi seliqoqe amasotsha azinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8500 alakho ukuthunyelwa eWestern Europe yiloba nini ukuyabambana lamabutho omanyano weNATO emizameni yokwenqabela ukuhlaselwa kweUkraine yiRussia. Ngokubika kweThe Hill, uBiden uxwayise njalo umongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin ukuthi lanxa engasoze athumele amabutho kwele Ukraine, elemelika labangane balo baza kwethesa eleRussia izijeziso zenotho ezilukhuni lingalokotha lihlasele ele Ukraine. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Sibona lapha iRussia ihlasela ilizwe leUkraine because singahamba kwihistory yethu siyabona ukuthi iUkraine was part of the Union of Socialist Soviet Republics for a very long time, and that was the region ababeqakathekisa i-agriculture and feeding the whole of the USSR ngalezo sikhathi. Singabona ukuthi ngo-1991 laphana sokuqamuka i-Soviet Union and the birth of all these other countries, o-Georgia, labo-Ukraine, labo-Kazakhstan, lamanye amazwe, labo-Moldova and all these other communist ex-blocks. Sibone ukuthi amandla a-Russia ngantwa ngade sewe mancini from the United States. So sibona uMnumzana Putin umongameli welizwe leRussia efuna futhi to go back in the history books ukuthi abambanise iSoviet Union yakudala. But sibona ukuthi amazwe amaningi wona lawa they have kind of joined in NATO, Northern Alliance Treaty Organization, yama countries angantwa kade bambanele United States and their foreign policy documents. Mina mbona umongameli uBiden ngantwa he's trying to win this war with negotiation and not arms. Ngoba kungahlasela the whole world to go on fire. Ngoba siyakwazi ukuthi kulama conflict amaningi all over the world.
UPutin ubona ehlasela ele Ukraine yini ngempela ethumela amabutho akhe kulelo lizwe?
UMnumzana Putin mina ngiyambona engenisa his forces in Ukraine ngoba yena he is very very unpredictable.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we-nomination court namuhla uza kwamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Abe Citizens Coalition for Change, aba isithupha, abaxoxwa eParliament leli bandla lisayi MDC Alliance, abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana kucacaphulu, bamukela isimemezelo seZimbabwe Electoral Commission esokuthi sebebuyela eParliament kulandelwa isinqumo somthethwandaba. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.